ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile, ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli baka WhatsApp 7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona. Liyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni wena besivotele, yikho ke lokho kuyanjabulisa. Sinqobile sibili kuyasisuthisa. Mina nginqobe ngamavotes angu-323, obengilandela wezanu PF waba namavotes angu-212, owe MTC Alliance waba namavotes angu-14, olandelayo owezaphu waba namavotes angu-10. So ngakho lokhu hayi kube kunqoba sibili okule sisindo njalo siyaziqhenya ngalokho.
Njengoba wawungumeya weGwanda, sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini? Alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa.
Angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu baka-WhatsApp 7. Nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile, kodwa-ke ngigxile kakhulu ku-WhatsApp 7 le misebenzi ekumele siyifeze esuke yadliwa yisikhathi, kodwa nithembe ukuthi sizaphuthuma siyiqede. Yikho-ke esokujongileyo njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga ku-WhatsApp 7 kuphela, kuwine phose zonke indawo lapho esasiwine khona ekuqaleni singakarikholwa laba abasirikholayo.
Siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma-by-elections lawa liphansi kakhulu, ungathini ngalokho?
Yebo, kambe kube le voter apart. Mina engathi mhlawumbe kubangele ukuthi abantu beZimbabwe abakujayelanga ngoba ama-by election kaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo. Kodwa ngenxa kalokho kwezwa ngabo muzola kwagcina kusiba la ma-by election, abantu bengasakwazi ukusana ikakhulu sikhangelele i-election ya next year ka-2023. So abanye besebelahlekile, even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani. Kodwa-ke i-voter apart yinto emele sikhathaze okungako ukuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo, kumele sibili sikhuduze sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi, ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe, yiyo indlela njalo engayenqabela ukujontshwa kwamavotes. So silo mlando omkhulu kakhulu, sizakhuduza hatshi emadorobheni kuphela, kodwa sizakhuduza nemakhaya, ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lwethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya ukwenzela ukuthi sinika abantu izibindi, sinika abantu ijukuju ukuthi bevota njalo sile sibindi, njalo sile siqiniseko sokuthi sisanqoba ngo-2023.